soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Amukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kuZibandlela 2022, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp kwaBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaphanjaniswa ukuqhamuka kweCOVID-19. Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi wemthethwandaba walonyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshiwe ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp kwaBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela esiziphila ngayo siyaguquka ngenxa yeziqondiso zeCOVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba kwaBulawayo.
Ngesikhathi iningi labantu bakwaBulawayo livukela emakilinika ukuyadinga ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kuCOVID-19, abahlali beKhilani Squatter Camp banenhlanhla yokuthi balandwa ngabezempilakahle ukuzobahlaba. Omela abahlali beKhilani Squatter Camp unduna umnumzana Thoni Ndlovu uchasisa ukuba lanxa sebahlaba ijekiseni leCOVID-19 vaccine lokhu bebhekane lobunzima.
Abantwana abancane lapha abaningi abaye esikolo kuzoba lokunye nje okungathi kuyahluleka kunjengabantu ababe bebuya bevela kwezinye indawo bezosithatha nje amapikitha kodwa singatholi lutho. Sibe sesihlala sesihlukulezile kodwa abantu laba kathi babuya bezosithatha amapikitha khona kungalantu abasiyenzela yona. Thina ukungakahlukuluzi muntu lapha ngoba saphangisa masinyane babuya bazosihlaba nje wonke umuntu olapha nje ukhanya washaba ivaccine.
Unkosikazi Nompumelelo Dube ohlala eKhilani Squatter Camp uthi kunje abafundi abayi esikolo.
Kuningi okuyabe kuvela okubi ngebantwaneni ngendawo esihlezi kiyo. Ukuthi sifuna ukuthola ulwazi nokuthi sithole ukuthi indawo leyi kube lama organization abuyayo abelokhu esifundisa ukuthi sithole le ndawo ukuthi sihlale ngoba indawo esiyaziyo siminyene akulanga ukuthi sivikelane njani kodwa sithole lokhu sithole imfundiso kusiya phambili sithole lathi indawo yokuhlala ukuthi abantu bethu sibagcine kuhle ngoba ngeke uzihlale nomntwana ole 24 years ku-one room.
Osakhulayo ohlala eKhilani Squatter Camp unkosazana Thandekile Ndlovu uthi isimo seziqondiso zokumelana leCOVID sezimenza aswele umsebenzi.
Usele uCOVID lumthandanise kakhulu ngoba sengiswele umsebenzi abana lami ngumsebenzi imali lokudla kusela.
Umsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncili ayibavumeli abantu abahlala edolobheni okungekho emthethweni.
Mina njenge dorobho lakwaBulawayo vele kathi kukhuthaze sibidlala abantu abasikwatayo. Yikho eminyakeni emihlanu edlulileyo sake sadinga udona owakhela izindlu eNewman's Village. So we are still trying to negotiate abanye ama-NGOs abangabuya bebakhele izindlu. And then kakhulu abaningi abeKhilani yilabana esasibakhele emgabeni ngalo kuthiwa kuse-Millennium. Kodwa bayabaleka izenza bethiyebelezindlu bebethengeseizindlu beyihlala khona phansi.
EKhilani Squatter Camp kuhlala imuli ezedlula ikhulu lamashumi amabili akulamanzi okunatha ahlanzekileyo izambuzi ikilinika lesikolo njalo iningi labo liphila ngokuzisebenza. Bathi kusuke kwabanzima ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zeCOVID-19 ngoba bagcine bephelelwa zindlela zokuzinakekela. Kusenjalo lisiyatshona ilanga layizolo kulabantu abahlolwe bafumanwa beleCOVID-19 abangamakhulu phose amane 373 kwabhubha abalitshumi lambili 12. Abantu abadlula izigidi ezine 4,167,808 sebahlaba ijekiseni okwakuqala. abedlula izigidi ezintathu 3,186,514 sebahlaba ijekiseni eyesibili kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,482 sebahlaba ijekiseni yesithathu. Sekwasile abantu abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 194,306 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,160. Uhulumende uqhubeka ekhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba igcikwane lokhe lihlasela ezweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eKhilani Squatter Camp ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli omkhulu elizweni uJustice Lukumalaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala komsebenzi wemthethwandaba walonyaka esithi iCOVID-19 iphazamise kakhulu ukusebenza walolu hlangothi ngomnyaka odluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma namhlanje eHarare, uMnumzana Malaba uthe umnyaka odluleyo emthethwandaba sibe ingasebenzi okwenyanga ezintathu ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19. Ethi lokhu kuphazamise kakhulu umsebenzi wabo elizweni ngoba kufune kuthathelelwa amacala amalutshwane kulalawo owakumele athethwe. UMnumzana Malaba uthe kusobala ukuba kumele imithethwandaba iqale ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokwahlulela amacala.
The measures taken to prevent and contain the spread of the COVID-19 pandemic had serious negative effect on the administration of justice during the year under review, as the efficiency of the courts was seriously undermined.
Indlela esizisebenzisileyo ukulwisana ne-COVID-19 ziphazamise imisebenzi yethu ngoba amadali aphazamisekile. Lokhu kwenza sikubone kube sobala ukuba kumele sisebenzise imitshina yakulezi nsuku.
Uthe ikomishini ebona ngokusebenza kwamadali eye-Judicial Service Commission, JSC, ibe nenhlolo zokusebenzisa kwemitshina yakulezi nsuku phansi kohlelo lwe-Integrated Electronic Case Management System. Uthe uhlelo lolu luzabambanisa ebulenjini be-intanethi amadali onke, njalo luzabambanisa amagqwetha, abemajele, amapholisa, abe National Prosecuting Authority, abe Anti-Corruption Commission, nabo bonke abasebenza emadaleni. Uthe lokhu kuzakwenzeka izehlakalo zenkohlakalo njengoba konke kuzabe sekusegcekeni. Bathi uhlelo lolu luzaqala eHarare ngoNhlangula emadale athi i-Constitutional Court, Supreme Court, le-Commercial Court. Uthe njalo amacala asezenenza ukuhlonisa abantu bezezindimi zabo, i-Virtual Court. Elinye igqwetha uMnumzane Ngobani Sithole uthe lokhu okwenziwa ngamadali kuqakathekile kakhulu ngoba i-COVID-19 isiphazamise umsebenzi wemadali.
Akuyinto ejabulisayo kakhulu ukubana umahluli omkhulu uMnumzana uLuke Malaba uyakhuluma ngendaba yokuba kusetshenziswe i-technology nxa sikhuluma ngendaba yomthethwandaba. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe i-technology isisebenza kakhulu, njalo akusadingakali ukuthi abantu babe befika emthethwandabeni, ikakhulu nxa sikhangelane le gciwane leli ele-COVID-19.
Uthe ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuzakwenza umsebenzi wabasebenzi nakumansi ube lula.
Kodwa sithanda ukuthi sikhuthaze ukubana nxa Judicial Services Commission izakwenza ukuthi kusetshenziswe i-technology, kuyabe kufuze bayenze ukuba kungagcini kwenzakala esikubonayo kwezomfundo ukuthi abantwana babanothileyo yibo abafundayo kuphela, ngoba yibo abayenelisayo ukuthi bathole i-access to technology naleyo. Siyabe singafuni ukuthi kube lo mthetho wabatholayo lo mthetho wabaswelayo.
Umthetho ngabaphezulu e-Constitutional Court ubika usikeke amacala angamashumi amabili lantathu 23 kuphela. Umnyaka wonke ka-2021 kunamacala angamashumi amane athengiswa ngo-2022. Idale le-Supreme Court libika likhangele amacala edlula amakhulu ayisithupha 619 ngomnyaka odluleyo, kulinganiswa namacala angamakhulu phose ayisishiyagalombili 7,241
Amapholisa athi adinga umnumzana Sayibheli Musengezi owakhweza udaba idalele High Court olokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF ngoba akakhethwanga ngemfanelo. Ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mgabe. Igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi amapholisa afike emzini kayisezala ePutiriro eHarare mhlaka 5 kuze bandlela babatshela ukuba bayamdinga kabachongo ukuba bafunani kuye umnumzana Msengezi. Asizweni ingxoxo umnumzana Sithole ayiqhubela loGibbs Dube weStudio 7.
Ezikhona lapha yikuthi uSayibheti Msengezi amagqwetha akamongameli afayile sithi ngama heads of arguments Thursday efayile ama heads of arguments asesithi ukuthi no bona sebelungiselela ukuthi kuhanjwe enkantolo. Bathe befayile ama heads of argument amapolice atholakala ngabantu abahamba besiyadinga uSayibheti ebudiriro kwabozala. Athe efike khona ngale asethi ayamdinga ngendaba abangayichaziyo ukuthi indaba yani. Okukhona esikwaziyo ukuthi amapolice lawo ngawe law and order. I-law and order eZimbabwe libandla lamapholisa elidila lento esithi thina ngesiNgisi political cases.
Seliyenzeni njengamagqwetha baba Sithole ngodaba lolu?
Biluphumane lami emoyeni wangitshela sasesibhalela amapholisa incwadi ngeFriday ukuthi sizwisise ukuthi kanti uSayibheti angabe dingelwani njalo ephambaniseni. Incwadi leyo ayikaphendulwa, incwadi ehambileyo yamapholiseni. Njalo encwadini leyo siyatsho siyaphinda siyachizelela uSayibheti uzimisele ukuthi ahambe emapholiseni aface whatever allegation yona leyo abamdingela yona. Ngakho ke bangasiphendula incwadi leyo sizahambisa uSayibheti emapholiseni ukuthi kube njengoba kunjalo. Ngoba he's a law abiding citizen utsho njalo akalacala alaziyo engabe engalidingelwa ngamapholisa. Kodwa apart from that siyakwazi nje ukuthi kungabe kuyindlela yokumethusela ukuthi angabi continue nge case lay. Ngoba sitsho njalo ngoba phambilini sike sathola incwadi evela emagqwetheni akamongameli emela izanu PF labanye ophethimpofu lo Chinamas besithi ikhesi leyo kasi withdraw singayekela ukuyi withdraw amagqwetha layo uSayibheti bazacela ama costs kuthiwa ama cost bonus profits besithi ukuthi le lawyer liyafuze libhadale. Ngakho ke sukuyalile lo kusathi hayi asambe nini phambili indaba izwakale. Becela khona apha ama cost bonus profits bona bebesithi indaba leyi umongameli angeke ahanjiswe enkantolo ungacelanga inkantolo ukuthi kuvumele ukwenza njalo esithi leave to an order ukuthi ubophise umongameli. Sikuchallengele lokho thina sathi hayi lize leze lelo.
Lo umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Sayibheti Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulayishoko namhlanje sihlaziya okuphathelane ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isk isigaba sezempila kahle kumunicipality we Harare City lanxa kungatholakali imbiko yokuqhamuka kwesifo sesihudo kuleli dolobho okwamanje abantu baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele njalo bethathe amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ungakaveli lesi sixwayiso siza ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuzala emkhuhlane enje intathelo zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba
uDokotela Kuzai Masunda ophethe umnyango wezifo ezisabalalayo i-epidemiology kumasipala weHarare uthi izakhamuzi kumele zilondoloze ukuhlanzeka ukuze zizivikele emikhuhlaneni eza lezulu efana lesihudo ngalesi sikhathi ilizwe limelana le-COVID-19.
If we continue with the COVID preventive measures of washing our hands, sanitizing our hands, making sure that the water is clean and taking or consuming food that's prepared well and water also that is safe, then we can control
singaqhubeka sigeza izandla sisanitize lokudla ukudla okuhlanzekileyo singaqeda isihudo
uthi okwamanje kuyajabulisa ukuba leli dolobha aliladubo lokuhlaselwa isihudo ebizwa ngokuthi outbreak kodwa ethi noma kunjalo abantu kakumelanga bekethise ekulondolozeni ukuhlanzeka lokuzivikela.
It means we need to be more vigilant in terms of diarrhea. So anyone that has got a diarrhea is just advised to visit their nearest health practitioners so that if it's an outbreak kind of a diarrhea, it's quickly managed.
Kumele sinanzelele umuntu wonke ozibona elesihudo kagijime eyothola uncedo.
Uqhubeke phambili ethi lokhu kuphathisa ukuba idolobha lenelise ukubona indlela esihamba ngayo lokusabalala ngayo bebese besenelisa ukulwisana naso. Okhokhela inhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza eye-Residents of Chitungwiza Trust umnumzana Mduduzi Carrington Theri uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zilwisane lalesi sifo noma udubo olusuka lubaphazamise kulokhu kuyikusilela kwamanzi kulelo dolobha.
We don't receive enough water from our council. We receive water once a week from our council, our city fathers. So the water problem is the major problem in Chitungwiza as well. And then when it is raining, again, we have a problem of such waterborne diseases such as coralline typhoid.
Amanzi siwathola kanye ngeviki. Sigcina sesithenga amanzi kulabo abalama bohos.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residents Trust uthi noma umasipala ezama ukutholisa uzulu amanzi esebenzelana lohulumende ngenhloso yokulwisana ne-COVID-19 lokhe kulodubo lapha nalaphaya kuphazamise le misebenzi yokuthi abantu bezivikele ngokuzayo zikhathi zonke.
Nxa kungela manzi ubuchapha buyanda lokhu kungabangela umkhuhlane wesihudo. Siyakhuthaza uminisipala ukuthi engeze khonapho kube se
inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization WHO ithi umkhuhlane wesihudo ubulala abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abangaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amahlanu 525,000 emhlabeni jikelele ngomnyaka. Lo mkhuhlane ubikwa uhlasela njalo abantu abaphose bafike amabhiliyoni amabili 1.7 billion iningi labo kungabantwana emhlabeni jikelele ngomnyaka. Ubikwa njalo ubangela ukulahlekelwa ngamanzi emzimbeni lokusilelwa kokudla okwakha umzimba i-malnutrition kanti uyisifo esivikelekayo njalo siselapheka. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abavela eZimbabwe abalamaphepha ayebavumela ukuhlala lokusebenza eSouth Africa weZimbabwe exemption permits bathi kufanele uhulumende walelo lizwe yachasisele ezinye ingatsha zakhe isinqumo asesithethe esokuthi bengavotshwa njalo bengaxotshwa kulelo lizwe kungakapheli wonalo umnyaka. Ugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya kweleSouth Africa selikubeke ngokusemthethweni kugwalo lwegazethi ukuthi abasebenzisa amaphepha la bengathintwa ngabezomthetho umnyaka lo ungakapheli ezimbili njalo bengaphuma kumbe bengene elizweni santando amaphepha la aqine ukusebenza umnyaka odluleyo njalo uhulumende weSouth Africa uthi kasoze engezelele iminyaka yokuthi eqhubeke esebenza onikeze abantu umnyaka ukuthi bedinge amanye amaphepha abapha imvumo yokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe asizweni isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabo Thomabena esichasisela okuningi ngalolu daba
lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe Exemption Permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo. Kodwa ke lo mthetho ukuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziye phela bakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshele ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expire kunabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitshe akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa i-South African Educators sezi-expire kanti njalo ababanesi kabakabile qiniso ukuthi kuzakwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe iSouth African Educators izohlala abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasikabile qiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba kanti njalo futhi abasebenza ku-Chinese Motor umnyango wezokuhamba iDepartment of Transport kayivumi ukurenewa ama-license kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze. So ke yikho ke igazette lefakiweyo kayika yehli kuhle kungatsha zikahulumeni kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke ingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemsebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visas kumbe ama-permit akhona.
Ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi abeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni kiyo singabona iningi libuyela ekhaya.
Sicabanga ukuthi nxa uhulumende weSouth Africa engazange ayehlise lokho esingakubiza ngokuthi asenze sithi ngama-requirements abantu abaningi ngabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa. Lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhlaka 1 January 2023 bengekho emthethweni eSouth Africa yilo uhlupho esilani. Sicabanga ukuthi nxa i-government eSouth Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit. Kodwa-ke nxa engazange ayehlise wabelokhu esithena ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona nxa umuntu efuna uku-applyela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi.
Lo umnumzana Ngqabo Thomabena isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa esixoxelayo ese-Johannesburg khonale e-South Africa. Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshwe nge-1 kanya ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele Cameroon. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Umgadli odlalela iqembu leLiverpool kweleNgilandi uSadio Mane nguye ohlohle igoli elidale umehluko sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Umane uhlohle umbekwa ngemva kokuba umdlali weZimbabwe uCalvin Matsongo esebenzise isandla ukuvimba ibhola ebeliqonde esangweni. Ekhuluma ekupheleni komdlalo engukapteni weqembu leZimbabwe uBenjani Marware uthe ujabuliswe indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo loba nje ligcine lidliwe.
Namhla badlale kuhle kakhulu. Ngikholisile indlela esidlale ngayo ngesikhathi sivikela isango lethu langesikhathi sihlasela besiyimbumba. Nxa singenelisa ukudlala ngendlela efanayo emdlalweni olandelayo iqembu esizadibana lalo sizalibulala.
Maruwaru becubungula umdlalo wanamhla kumabona kude weSuper Sport. Ngempumelelo ithe iqembu leSenegal lihlezi phezu kwengalane yeSwazika Group B le mihlomelo emithathu ukuthi eleZimbabwe lisemsileni lingela mhlomelo. Omunye umdlalo weSwazika Group ophakathi kweqembu leMalawi leleGuinea ulandele weZimbabwe leSenegal. Emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngolwesihlanu mhla zili-14 kusithi ngosuku olufanayo leSenegal lizadlala leGuinea. Kwesithathu njalo ngokugcina iqembu leZimbabwe lizadlala leGuinea ngolwesibili mhla zili-19. Kula maqembu angama-24 aphatheke kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwayo elizweni laseCameroon njalo afakwe kuzibaya eziyisithupha isibaya ngasinye silamaqembu amane. Ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi endaweni eziphezulu kwengalane kanye lamanye amane abephutshe esendaweni yesithathu njalo le miklomelo ethe xaxa kulamanye yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano. Umncintiswano we-Africa Cup of Nations uqale ngesonto lapho iqembu elimele ilizwe eliyilo eliqoqela imidlalo eleCameroon elithe khona eleBurkina Faso nge-2-1 kuthi eleCape Verde linqobele Ethiopia nge-1 kanya. Limpumela itsho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane yeSwazika Group A lile miklomelo emithathu kuthi eleCape Verde lalo lile miklomelo emithathu kodwa lisendaweni yesibili ngoba lona lihlohle kanye kuphela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zeKhelani Squatter Camp koBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo seyaphanjaniswa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi kwemthethwandaba walo nyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu lamhla lenqotshwe nge-1-0 ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.